Ngikhuluma nje kathesi ukhona umntwana osechonile. I'm on the ground ngalo ludaba kusukusela kuqalisa. Kwabuya amanzi some almost 4 weeks back. Amanzi la abuye busuku abantu bakha abanathayo banatha. Abanye bathi bona abazange banathe. Ngilomntana omne wethu othi anti angizange nginathe, mina ngapheka itiye ngamanzi ayisefikile nganatha. Isisu sahle saqalisa ebusuku kusiya kusa kwase kungabantwana. Kusukusela khonapho akuzange kube le nto enhle. Abantu abaningi bahle baqalisa isihudo, abanye behlanza bulawa izisu ngapha isihudo. Abale mali zabo ke baphuthuma baya esibhedlela, abangela mali bahlala ezindlini. Abenza i-SSS, i-sugar salt solution liyana, bayenza abantu bakontinue benatha.
Selikhulumile yini le nkokheli yekhansili labanye njalo abaphatheke ngalolu daba ukuthi lidinge amacebo okuthi amanzi la ahlanzeke?
Ngagijima ngaya e-local clinic ngakhuluma le-sister. Sister, uzwile yini ukuthi emzini wakho lapha sokule outbreak yesihudo lokuhlanza? Usister wathi kahle ngikhangele. Uthe esekhangele wathi yena uqinisile. Sokufike abantu abangu-5 kusekuseni nje lokhu. Unumber 5 wakhona lathi beso sinanzelela ukuthi ikakhulu ama-numbers yabo aseduzane. Njalo nxa sokufika khonapho kubo number 5, hayi thina lathi siyabe sesithiya indlebe. Yikho-ke unumber 5 sesimphile imbodlela yokubana hambe ayefaka lesi sihudo babuye naso kusasa. Ngathi hayi kulungileke sister, kahle ngingene phakathi komuzi. Ngisuka lapho ngafonela umeya, ngafonela u-assistant director of health, ngafonela umama unesi Sampofu u-PR o-BCC. Ngabatshela bonke ukuthi hayi lapho kukhanya sifonakala phakathi komuzi la abantu bayagula lapho. Basebethi hayi-ke sizathumela i-team ezabuya e-health izekhanyela khonangapho. Mina quickly ke ngangena phakathi komuzi, ngangena izindlu ezithize. Ngathola indlu elabantu abangu-8, only one owayengaguli. I-7 iyonke bebulawa izisu. Ngapha bayahlanza abahlanzayo, abahudayo bayahuda, izisu ziyabatshila. Isisu sakhona nxa besikhuluma laba abasikhulumayo bathi bona umhelo ungcono